siyadumisa njalo siyathokoza ukuthi amajaha amabili ama human rights defenders uHopewell Chimono sekhutshwe ngebail ye 10,000 RPS. Ubaba Jacob Haruvume laye sethwe ibail ye 50,000 RTGS. Sikubona ngani lokho ngumbhedo, outrageous bail. Kungenani siyathokoza ukuthi sebezahlangana lemoli yabo bayelatshwa bake baphumule ukuhlala lezigebenga labantu ababulawa imikhuhlane engapheliyo. Siyakubona mhlophe ukuthi ukukhutshwa kwabo ngamaqinga ezanu ngoba sesaba amazwe akhululekileyo, iWestern Bloc yababhalela incwadi elukhuni, leSouth Africa layo futhi iyeza ize khuluma lo Mnangagwa lamanye ama stakeholders. Konke lokhu sebehlonipha, sebelenhloni, sebegijima ukuthukulula inyoni edibotshelwe kwenzela ukuthi abe befika bathi sebenze konke. Kodwa amabheli angikhona makhulu kakhulu ngani ngabantu abathiwa amacala okubulala abantu. Siyabonga ipressure evela eZimbabwe kuma human rights defenders, kuma political formations, kuma women and youth and students and individuals as they say. Siyabonga kakhulu ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ungaba lesilonda wena, isilonda leso sikumuntu wonke. Your injuries are our injuries.
Kula malunga ebandla leno alokhu evalelwe agoqela usikhala lokura wone lithini ngalokho?
Sinethemba ukuthi abantu laba sebethukile, yikho ke selibona sebegijima sebetatazela. Akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa, section 70 seConstitution yeZimbabwe, umsulwa ungakathonisiswa. Njalo ukubopha abantu inyawo lezandla ungani ngama-dissident, ungani ngababulali, ungani ngabantu abahlosi ukubhidliza ilizwe, kutshengisa ukuthi abantu abathukile besaba intsho lesithunzi sabo. Hhayi Mahlabezulu, asibeni lezilindi kodwa singathathi amanyathelo angenza udlame. Thina be-MDC silandela i-due process njalo i-rule of law.